njengoba vele kwakuvele ukuthiwa ukuthi nxa kungela imali engenayo e-investment, e-foreign direct investment, i-industry nxa engasebenzi, ilizwe nxa lilele imali engasoyalo, i-reserve bank ingakwanisi ukuthi idinde imali kumbe inikeze iboleke ama-bank imali, imali vele izashoda. Yikho kwenza kube le liquidity crisis yethu.
Kukhanya ayisiwo wonke ama-bank angela imali. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Iqiniso ukuthi njengokubona esikwenza lapha elapha esala khona eHarare, ama-bank lana abensundu lana ama-indigenous banks anjengabo-Medbank abo-Kamushinda labo Allied abo-Opet Mpofu wavele ehlupha ukuthi azuze imali ngoba yazi ukuthi laphana ugono aze ayi-increase i-asset base yakhona ukufika ku-100 million. Bavele bahlupheka ukuthi bazuze imali yakhona ukuthi uthi vele ama-vaults abo ngumphetho wabo gabala mali ama-loans izikweletu abazinikezayo abanye babo ngama-bad loans kuyasala kule nkinga ukuthi ama-bank lathiwa ayi-indigenized abantu abayimsundu akhanga ngathi ayahlupha ama-deposits akhona.
Minyaka yonke ngesikhathi sona lesi kwandise ukuba lo dubo olufanayo, kulo mehluko yini lo umnyaka?
Lo nyaka ungathi kuyabheda ngoba uyazi ukuthi phela ukuze umuntu afake imali ebhenki nxa engathi inenganyana kancane kasuzathatha ayithathe yonke. Nxa vele umuntu ele mali elutshwana umholo wakhe ungavele ungene ebhenki uhlawu uthathe yonke, yikho ekwenza phela ukuthi imali vele ihlale ishotile. So vele ungabi khona kwe-industry, ukuswelakala kwama-investors kade ngikutsho lokhana lokuthi generally i-confidence nje abantu ukuthi bafake izimali zabo ebhenki ngalesi sikhathi kwenza ukuthi ama-bhenki ashotelwe imali. So uhlangana le nkinga yakho nokuthi i-reserve bank esithi ngesikhiwa i-lender of last resort yayiselawo umkhuba wokunikeza amabhenki imali ngalesi sikhathi nxa ama-consumers efuna imali eningi. Yikho kwenza kulo nyaka kube kungabi kuhle.